Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 1 kumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, isicelo esiphanyekwe eSupreme Court ngabe TCC abaxoxiswe edelele eParliament elele Senate ngozithi ungunopala jikelelo weTCC umnumzana Sengezo Chabangu silahlwe yilomthethandaba usithi asiphanyekwanga kuhle. Ukhulumende wakele South Africa namhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Abezimsekhi bethule isaziso sokuthi impumela yemihlolisiso ekaGrade 7 eyalumnyaka ka-2023 isikhona. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Isicelo esiphanyekwe edalela laphezulu ele Supreme Court ngabe bandla le TCC abaxoxiswa eParliament le Senate ngozithi ungunobhala jikelele we TCC umnumzana Sengezo Chabangu silahle yilomthethandaba usithu asiphanyekanga kuhle. Amagqetha amela abaxoxiswayo laba kubikwa ukuba awalandelanga imithetho edaleleli ekuphanyekeni loludaba. Lokhu kutsho ukuthi udaba lolu luhlela lahlwa lungakahluzwa. Abaxotshiswayo labo bayenelisa ukulungisisa amaphepha abo bebuyele edale, kodwa asenelisanga ukuxhumana namagqwetha abo ukuze sizwe ukuthi bazabuyela na kuleli dale. Okwakhathesi limpumela itsho ukuthi ukhetho lwama-by-elections luzaqhubekela phambili mhlaka 9 Mpalakazi. iStudio 7 ixoxele isikhulumeli seTCC umnumzana Promising Chananzi ngalolu daba.
Siyakhathazeka kakhulu ngalokho okuphumele kumpumela yedale elikhule leSupreme Court namuhla, okutshengisa ukuthi amadale ethu asamanga eqinisweni, asengamadale athatha icele labanye, ikakhulu elezanu PF ke lomnangagwa the cost yabantu beZimbabwe. So kunzima ukuthi umuntu ame aye court athi yena i-court izamsiza ngezikhalazo ayabe nazo. Okuyinto edanisayo kakhulu elizweni okumele libe lengqubela phambili. Ingqubela phambili yakhona igxile endabeni zomthetho, ukuthi into zakho zingenzakala. Nxa ule problem ohlangane layo uyakwanisa uku-approach ama-court akusiza. Akusekho njalo ke eZimbabwe. Okwesibili ukuthi siyabona ukuthi i-democracy isibiselwe emuva kakhulu. Indawo zonke lezi zade zinabameli abakhitshwayo, azila representation. Njalo sokuvunyelwe abantu babangasobe party yethu ukuthi bakwanise ukurecall abantu bulaba okungekho emthethweni futhi. Zonke lezi zinto ziguqela ukutshengisa ukuthi amadalethu eZimbabwe asamanga kuhle. Kodwa okungasenani, thina njengebandla le-TCC sizalwe kubamba sizingqubela phambili enkulu kakhulu, silwise ngamandla ukuthi ilizwe lethu libuyele emthethweni. Abantu laba abarecall abantu ongekho emthethweni bamiswe, siye phambili, ilizwe ke lihlaliseke. Lihlalisekilizwe kwenziwe into A1 kuhanjwe phambili. Ngikhuluma sokathesi senza ama-records kule cholera, kulama-problems amaningi abhekane lelizwe, kodwa sithatha imali siyakwenzisa. Amanye ama-elections ade ngafuzange enziwe, okuyinto edanisa kakhulu.
Lo ube ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-TCC. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khalipani Phukeni, ngalolu daba.
Ye udaba luchithiwe Supreme Court. Isizathu why luchithiwe Supreme Court ukuthi abameli balaba bazizwa eParliament kukhona okunye kwama rules awomthetho abangakulandelanga. manje umthetho usebenza kanje fine umuntu ongaziyo ngokomthetho uyakhuluma ngale ndlela okhulume ngakhona ngoba ngongaziyo but abaziyo yumsebenzi wethu ukuthi sifundise abantu bakithi the reason why kulabameli ukuthi abameli bayaqeqetshwa bafundiswe ngokuthi into mawuyiletha enkantolo uyiletha ekuluphuhlela awukwazi wena ukuthi uhambise enkantolo incwadi oyibhalela mina nje noma oyibhalela anyone umuntu hayi enkantolo kulendlela indlela izinto ezihamba ngakhona so abahambisanga udaba lwabo ngendlela ebhaliweyo phansi ukuthiwa ngama rules of the court uniform rules ukuthi izinto zihanjiswa njani enkantolo so ngenxa yalokho mawungakulandelanga khonoko umthetho uthi wona udaba lwakho lufana lokuthi alukho phambi kwenkantolo so ngenxa yalokho ke enkantolo sizithi asiladaba phela thina lana because abazange bayenza njani balandela ama set down uniform rules of the court
Siphinde sakhuluma lo Promise Mkhwananzi owe CCC obesithi hachi udaba lolu luphazamisa ukuzikhethela kukaZulu luphazamisa intando kaZulu lokhu likubona njani
Mkhwananzi phela uzokhuluma ngendlela akhuluma ngakhona antu uqhashiwe usemsebenzini kodwa akuthi ukuthi lokho akukhulumayo yikho ngempela ungabona ngendlela ama recalls inkantolo ezibambe ngakhona kusukela ukubizwa kababa kuphithi ngubabuthwangirayi lokubizwa kamama ukhuphe ngubabuchamisa then lokubizwa nje kwabo bonke abantu lokubekholwa kuze kube namhla abantu bayenza imistake becala ukuthi udaba loqala ngobabuchaba ngayi udaba lokubiza abantu eparliament baqala ngobabuthwangirayi wa recall kwakuthiwa ngabe PTP waba recall kobulawayo saqala ngokuqala ngempela ngevoice card esidi ukuthola ama MPs ezano angu 5 ngoba wabiza abantu abangu 5 wasuka lapho wayeka wathi no asisa contest lokho futhi abantu ababe kusupporta kakhulu ngoba abuchamisa le squad sakhe ukuthi hayi kungaphuthiwe nje kanjalo ngithi ngichaze le nto le ngoba abantu bayathanda ukuthi uzulu kodwa kudala bem abuser lozulu
Lo ube ngumnumzana Khaliphani Phukeni isikhulumele sikamnumzana Sengezo Chabangu. Uhulumende wakwele South Africa namuhla uqhelise ngeminyaka emibili isikhathi sokusebenza kwengwalo zezizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa. Phansi kohlelo lweZimbabwean Exemption Permit. Lokhu kutsho ukuthi ama-permits la asezaphelelwa isikhathi ngomnyaka ka-2025 mhla ka-29 ngoLwezi. Umphathintambo obona ngendaba zasekhaya kwele South Africa, umnumzana Aaron Motsoaledi, wazise ukuthi engaphela ama-permits la awasoze avuselelwe. Ngokunjalo ukhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zikweze amaphepha kugatsha lakhe ukuze zingene kweminye imikhakha yamapermits. Amapermits ezizalwane zakwele Lesotho lawo aqhelisiwe. Amapermits eZimbabwe la ayemele aphele kupheleni kwalinyanga uhulumende weSouth Africa esithi izizalwane zeZimbabwe eziwaphetheyo kumele zibuyele elizweni lazo. Kodwa kwasuka kwangenela umthethandaba wanquma ukuthi amaphepha lawa kuzamele aphelele isikhathi ngomnyaka ozayo. Ukuqhelisa kwawo ngeminyaka emibili ngoMotsoaledi namuhla kujabulise izizalwane zeZimbabwe ezinenye. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Lokho thina sikubona kuyinto enhle kakhulu siyabonga kakhulu kuhulumende wase South Africa siyambonga naye ubaba uMtswaledi ukuthi uyicabangisisile lento ukuthi kuphiwe ithuba elibanzana ukuthi abantu ba migrate to ama mainstream permit abantu sicela bekunanzelele ukuthi kuphindaphindiwe ukuthi leli kahle kahle lithuba lokuthi abantu ba move ukuthi baye kuma mainstream permit ngoba ke kuyabasiza kakhulu uma benga applyela for ama waiver njengoba ethile ukuthi uyawanikeza ama waiver echo ukuthi sebenike 78,000 people abantu abafuna ama waiver umuntu uma yese ku mainstream permit kusenzela umsebenzi lathi ubelula kulokuthi every other 1 year or 2 years or 3 years sesimele sibuyele siye negotiator futhi ukuthi abantu bakithi kuzothiwani ngabo pho ke siyabakhuthaza kakhulu ukuthi abantu ngabawa applyela ama waiver bamuve baye kuma mainstream permit njengoba ama mainstream permit engekho dependent on political feelings or circumstances. So lokho kungasiza kakhulu umphakathi, siya kwamukela kakhulu.
Abanye sesike sakhuluma labo Mkhwananzi bakhala ngokuthi akulula ukungena kwamanye ama permit la okuthiwa bazame ukungena kiwo. Uhulumende waseNingizimu Afrika njengoba esithi amaphepha la sizaphela ngo-2025 kungaba kulokuyekethisa yini asekwenzile ukuze kube lula ebantwini ukuthi bangene kweminye imikhakha yamaphemisi le?
Ngesikhathi kukhansilwa i-ZTP process kwavele kwakhanya abantu abaningi ukuthi abasoze bakwalify. Vele kwakwenze kwaphiwa i-special permit regime ikuthi abantu babengakwalify. Pho-ke ezingxoxweni ezaba khona kwaqala ukuthi kuvunyelwane ukuthi abantu bengawayivelwa ama-requirements, ikakhulu i-labor certificate, ngoba vele umuntu usuke ngumuntu oseqhathiwe ngenxa yokuthi vele ama-special permit ayephiwa on condition ukuthi umuntu osebenzayo. Pho-ke lokho yikho ukwekethisa ukukhona. Naye uminista uyakugcizelela kakhulu ukuthi yiyo indlela afisa ukuncedisa ngayo izizalwane zakithi, and nathi siyazikhuthaza izizalwane zakithi ukuthi kankwenze lokho, siwa-aplayele ama-waiver. Ama-waiver ayikho ukwekethisa lokhu esikukhalelayo. So abantu abaye kuma waiver ukuze baye ku mainstream permit. Uhluphe silalo ukuthi abangathi abahambi ukuya apply, abantu bebezitshela ngecourt. Icourt nakhona la ya extend to June 2024, uminister se extend to December 2023. Kodwa kuyakhanya ukuthi phela izisuku ezihamba zifike, futhi eziyabe lokho kuyukuthi ke as long as kungakabi nesinye enye dispensation, kuyabe kufanele sibuyele futhi etafuleni sexoxa. Kanti ke xa kuyukuthi umuntu usezihambele wasuka ku-special permit waya ku-mainstream permit, kuba lula ke ukuthi yena nguye ose-incharge nge-destiny yakhe ma usiya ngendaba zamaphepha, ngoba nguye osezozi-aplayela azazele yena ukuthi u-under i-immigration act. Kungaze kutshintshe uhulumende, kungaze kutshintshe i-minister, akungeke kum-affecte yena.
Umnumzana abo ngani Mkhwananzi yisikhulumeli senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwe Community in South Africa. Kusenjalo kulesi zizalwane seZimbabwe esile permit yohlobo lweZimbabwean exemption permit, umnumzana Eric Svanda othi uke wabotshwa wavalelwa ejele okwenyanga yonke lanxa nje amaphepha akhe ebehlelekile. Le kubikwa kuyinto enzakalayo kwabo kuza abanengi eSouth Africa. USibanda uthi uhlukumezekile kakhulu ngalokhu, njalo uthi uyakwamukela ukuqheliswa kwesikhathi samaphemithi la.
Ngangiphethe i-passport, i-expired passport eyiyo elephemithi phakathi. Ngangingaphathanga ama-passport ami oyi-2, njengoba ewu-2 kukhona entsha, kukhona endala eyiyo enephemithi phakathi. Kodwa-ke ukuboshwa kwami ngangiphethe le endala ngoba ngangisiya somewhere ngomsebenzi. Ngangiphethe endala ngoba iyiyo enephemithi phakathi. So kwangihlukumeza kakhulu lokho, ukuhlala kwamejele kube amaphepha e-right kwangihlukumeza kakhulu.
Kuyini okucabangayo pho, uzambophisa yini uhulumende?
Ekubophiseni uhulumende weSouth Africa, angikho sure ukuthi ngilawo amandla angakho ukuthi ngingamelana lo hulumende, ngoba le nhlelo zakhona angizazi kahle inhlelo zakhona ezokuthi kumele uqale ngaphi ukuze ubophise uhulumende ngephutha lakhe. Angizazi kahle inhlelo zakhona, so angikho sure ukuthi nginawo lawo mandla ukuthi ngingamelana lesizwe esingange-South Africa ngithi ngiyasibophisa. Kodwa-ke if ngingaba lawo mandla, kumbe ngingaba le ndlela i-direction e-right, ngibe ngingafisa ukuthi kwenzeke kanjalo, ngoba kufanele ukuthi kube nomuntu omele akhokhe kumbe omele ajeze ngezenzo zakhe kumbe ngokungayenzi kwakhe umsebenzi ngendlela.
Uzwa njani ngokuqheliswa kwesikhathi samaZimbabwe exemption permit namuhla okuyipermithi oyiphetheyo?
Njengomuntu ophethe i-ZTP, njengoba sizwe namhlanje ukuthi ayengezelelwe isikhathi, ngizwa ngijabule kakhulu ngesinqumo sikaminister. Kodwa mina into engikhathaza kakhulu yile yokuthi njengoba bengisejele for isikhathi yiso lesikhathi kwakumele ukuthi ngabe ngathola ichance nga-apply i-waiver njengabanye, kodwa kwangibambezela kakhulu lokho. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu yilokho ukuthi manje ngesikhathi ngisejele ngiyaspenda imali eziningi kakhulu kumaloya, so ukuphuma kwami bengasenamali yokuthi ngi-apply leyo waiver njengabanye. Okungiba ngokuthi yiyo lento engikhathaza kakhulu ukuthi angisakwazi uku-apply i-waiver njengabanye. Angisazwisisanga-ke lapho ukuthi abangaka-apply ama-waiver bona kwenzakalani ngabo kule stage esitsha esibekiwe.
Umnumzana Eric Sibanda yisizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imizamo yeStudio 7 yokuxhumana labogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa yehlule ngoba bebengadobhi incingo zabo. IZimbabwe namuhla imanyene lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuqathekisa umsebenzi wokuvimba ukuthelelanwa kwegcikwane lengculaza LHIV ole World AIDS Day. Lolu suku olunanzwa minyaka yonke mhlaka 1 Mpalakazi lonyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Let Communities Lead, okuyindikimba egcizelela ukuqakatheka kukaZulu ekulisaneni legcikwane le-HIV lomkhuhlane we-AIDS. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lo mqondisi wenhlanganiso ekhankasela lokusabalalisa ulwazi olumayelana lokuvikela ukuthelelwa i-HIV kanye lokuphathisa asebephila layo eye uMguza AIDS Foundation, umnumzana Jabulani Chabalala.
Usuku lolusakathekile ngoba umhlaba wonke jikelele uyakhumbula-ke ngokuzima esawukhangelayo ngesuku lwe-HIV and AIDS. Lukhulukhulu abantu kakhulu kungela mithi ekuqondana lokujika legciwane kwalo. So usuku lolu-ke luqakathekile kakhulu kubantu esingabacommunity guardians, mina ama-caregivers, ayibo abancedisa ama-support groups ukuthi bancedisane ngokuthola ukuthi bakhuthazane ukuthi badinga imithi basinyazane esibhedlela umkhuhlane wakazi wachela emzimbeni womuntu wamgulisa wabulala. Sibehlanganela labanye abaphila nge-HIV kuse-collective ukuthi wonke umuntu oke wagulelwa wagula kumbeni walahlekelwa ngumuntu nge-HIV kube becabanga ukuthi bakithi ngasizakala salahlekelwa kodwa ke naku le mithi yatholakala.
Sikhangela lapho esivele khona lo mkhuhlane lo, ubona ngani sesikusibanga esingcono na?
Ye, kathesi sikusibanga esingcono kakhulu ngenxa yokuncedisana. Working upon the side of the government and the partners and the World Health Organization and all other UN agencies and local partners, our children interventions, the National Health Council, have done really quite an improvement. In Zimbabwe, we have a good network of countries, in Zimbabwe, National Network of People with HIV, National Health Council, and the Ministry of Health. They have been quite helpful in terms of resources, information, even the funding.
Ngokubona kwakho ulwazi abantu sebelalo na ngomkhuhlane lo?
Ulwazi balalo, kodwa ke into elokuhlupha okweminyaka eminingi stigma ne-discrimination, ukubadlulana, ukukhangelelana phansi ukuthi anqawulo kwagula singanwana wawungena ube yisifuhla kumbeni uke waba ngumuntu ogijimayo kumbe ngube ngumuntu obengaziphathi ngendlela. Ikathi-ke umkhuhlane yenza ukuthi ulanze ukhaya ungumama wenjile ungubawule mkakho kodwa umkhuhlane wenelisa ukuthi wangena.
Amazwi akho okugcina, inkuthazo ongaba layo elizweni leZimbabwe ngalesi sikhathi sithakazelela leli langa?
Ye, ilanga engiba ibala engingalifaka kakhulu ngelokuthi khona abantu kababe lokubambana ikakhulu nokuthi bengabadlululi labo abagulayo abanatha amaphilisi, bengabandlululani abantu singalungi ngokuhlola abantu ngamehlo sithi hhayi wena uyinje wena uyistofu wena uyakhudumala wena ulesobhanshi sezinikana amabizo amaninginingi kahlekele nginigcone lokho sizikhangele sonke singabantu fanana singakhethelekile ukuthi umuntu ukusiphisaimpilo esokuthi yena umekahle okunganani umekanzima okunganani sihlala kuthi wonke umuntu nje simpathe ngendlela efana naye.
Lo ube ngumnumzana Jabulani Chabalala ongumqondisi wenhlanganiso yeUMguza AIDS Foundation exoxa leStudio 7 eseUMguza. Abe zimse kibe tule isa ziso soguti, impumela ye mishuli so ega grade 7 ea lumnyaka ka 2023 isikona. Abazali bala kogubona limpumela ngokuya ekhasini labe zimseki kusukisela namhlanje kusiyafika umvulo okulapho ke abenelisa ukuyathatha limpumela isingamaphepha ezikolweni. Abe zimseki babika njalo ukuthi abantwana abaphumelele baphumelele okwezinga laphezulu kulimhloliso bayafika isilinganiso sokuphezu kwamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.57%. Lesi silinganiso sengeze ngokwedlula okuhlanu ekhulwini i-5.48% nxa siqathaniswa lesanyakenye esokungamachumi amane kuphela ekhulwini i-40%. Kulabantwana abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amane 372,603 abalobe imihloliso ka-grade 7 lonyaka. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umphathintambo obona ngokudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken uthi isivumelwano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele-Israel leqembu labebutho labesipalestina ele-Hamas sibe lezithelo ezinhle okwamagama, ngakho-ke ilizwe lakhe lilethemba lokuba sizaqhubeka. U-Blinken usekwethekeleleni emhlubulweni owe-Middle East namhlanje uhlangane lenkokheli yele-Israel eJerusalem kanye lomongameli Mohammed Abbas wele-Palestine e-West Bank. Inkokheli yamazwe omhlaba lokhu ithumela amazwi enduduzo emulini yasemelika ngemva kokubhubha kowake waba ngumphathintambo wobudlelwane kwalelo lizwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Henry Kissinger izolo eseleminyaka elikhulu 100 yokuzalwa. Kube lemibiko ephikisanayo ephume ezinkundleni zokuxhumana ezibulenjini, abanye bemsola kodwa abanye njalo bemncoma ngomsebenzi wakhe. UKissinger wasebenza kulesi sikhundla phansi kwembuso yabakhokheli ababili umongameli Nixon kanye nomongameli Ford. Ele-Japan lithi selicele ele-Melika ukuthi like lime uphaphisa izindizamthina zayo zohlelo olwe-V-22 Osprey endaweni eziphansi kwalelo lizwe ngemva kwengozi yokuwa kwenye yalezi ndizamthina izolo elwandle ngentshonalanga yele-Japan ebulele umuntu oyedwa. Umsebenzi wokuhlenga abanye abaqembu elikade likulindizamthina abayisikhombisa abe-Japan bathi lokhu iqhubekela phambili. Ikomiti yedale lephalamende lawele-Melika ele-Congress yokusebenzelana kwamabandla wonke izombusazwe yethule umbiko wokusola ukuhlukunyezwa kwabantu abakade betshengisela besola umbuso wele-China emhlanganweni omkhulu wamazwe awe-APEC owenzelwa esigabeni ese-San Francisco khonapha e-Melika. Abakade betshengisela laba babakhala ngokuthi bahlukunyezwe abanye batshayo ngabamaqembu asekela umbuso we-China, ukuthi amakhulu lamakhulu abantu abuthene enzikini yedolobho le-New York e-Manhattan izolo kusihlwa lapho kulumathiswa amalayithi awe-Rockefeller Center Christmas Tree okuveza ukusungulwa kokuthakazelelwa kwekhefu lekhisimusi elizweni jikelele.
It was a Friday, my darling. Was a Friday.
Kuhlelo Was a Friday liviki silomculi wengoma zokholo i-gospel u-Isaac Shoko Matutu odabuka e-Insiza yena osethule idlala delitsha elilesihloko esithi amathalenta. Nangu exoxa lo ntungameli Nkomo owe-Studio 7.
Jehovah, what's in the name of my I'm going to go to the album.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Lapho enyabe ngikhona nyawo indawo ama-CDs ngalentshengisa ama-CDs lamafulashi. Then kwababekhatshana bangakwanisa ukubuya ku-WhatsApp, ngiyabasendela nge-WhatsApp inamba ezithi zona 0774141158 +263 774141158. Yizo inamba engitholakala kuzona kuWhatsApp kwabafuna imizi. Ngiyangitshinta khonapho ngithole yonke imizi ngikhona lapho. Sibona futhi ku-YouTube.
Ubatshiyela wapha amazwi abalandeli?
Basikeli, ngiyabonga kakhulu kwabafuna ukuncedisa ngendlela abafika ngayo. Hayi ukhululeka nini, ngoba iqembu ngeleni, iqembu lika-Isaac Shokomatutu, yena ohamba le-Bright Futures Stage.
Bangifisela okubi empilweni yami, Nkosi yami, ngoba bayazi akula lapho engaya khona.
Nkosi yami, ngicela umhawukele.
Amabi iminyama bayifukela kimi baba, Nkosi yami.
Nkosi yami ngicela umhawukele.
Lapana untungameli Nkomo osiphakulele uhlelo Woza Friday. Sihlangane njalo kolinye njalo uhlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje sikhangela udaba lwabebandla eliphikisayo le-CCC elilahlelwe isicelo ebesiphanyekwe edalele Supreme Court, ngoba lisithi asiphanyekwanga kuhle kanye lokwengezelelwa kokusebenza kwengwalo zeMazimbabwe Exemption Permits kwele South Africa. Singakehlukani izihlobo wothi sikhangele ebezikhokhela. olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.